sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 3 Impalakazi 2023 ngoKeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje
bachithwa ngamataya thina sithole vele bechithiwe kodwa ke ngekho sebebathe amaphoyisa besingakaboni ukuthi bekhulumisane nawo but kube nabanye abancedisayo.
Kubulawa abadabuka eZimbabwe ababili kwele South Africa abakhonza uNkulunkulu obekucatshangelwa ukuthi ngamasela.
Siyabatshela ukuthi abantu sivele sibafakile sifuna ukudlalisela isikhathi ngamavoti ethu, sifuna ukubisela abantu bona abakade sivele sibafakile.
Amabandla amakhulu akakazela ukhetho lwama-by elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo ozayo. Iqhubekela phambili impi phakathi kwele Israel leHamas. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Utalenti moyo odabuka eKezi lo Felix Nkomo ozalwa eCholojo babulwe ngabantu eDeep Sloot ngolwesihlanu kusihlwa kwele South Africa besiya emthandazweni endaweni yokukhonza khona amapostoli akuhlanganiso yeimisebenzi yamapostoli church. Bagangathwe ngamatshe batshiswa ngamathaya emota ngabantu abathi bebedinga amasela abathole senzima eDeep Sloot. Umoyo lo Nkomo kubikwa ukuba bafe bephika ukuba bangamasela njalo batshengise abababuleleyo izembatho kade bezithwele besiya thandaza. Umnumzana Mehluli Ncube okuimisebenzi yamapostoli church uthi ababili laba babulewe njengalokho okwehlela umnuyi u-Elvis Nyathi wagangadwa ngamatshe watshiswa eDeep Sloot engonangalutho. Uncube uthi sebedinga imali efika inkulungwane ezingamajumi amabili zamaranzi ukwenzela ukuhambisa izidumbu zabo eZimbabwe. Ake sizwe uNcube ukhonza lababili laba echasisa okwehlele abanye bakhe.
Laba bantu uthe buthani mfonelana labo mbuya emsebenzini ukuthi hayi madoda sihambeni siyobala sisenkonzweni. Safonelana kanjalo uthe uma sifonelana kanjalo ngahlangana labo khona othalenti kwalo othonileyo ethenze uthalenti moyo. Sithe suka lapho ke siyi-4 saphuma. Sithe uma siphuma kwethalenti siqonde e-church omunye uhlalela eceleni ngaphe 12 or 13 so kwasehamba nabana belo talenti selesi lo talenti bathi hhayi awuthi sidlule ngapha sithatha izembatho. Uma sithatha izembatho sizathi lathi sijike sizahlangana phambili linahambani straight sizahlangana esontweni ngo uselese sithi hayi ngizohamba lo talenti. Bayehlukana nabo kanjalo thina saqhubeka saye enkonzweni. Badlula bethatha izembatho ngoba lohlala nabo uthe bafike bathi hayi silanda izembatho lejakhethi sisaya esontweni siyalala sikhona ngalo esontweni. Thina ngabe safika sahlala kwaze kwathi 1 hour and a half and then ngiyafona siqeda ukukhuleka nje sacala nje ukuthi anaba abantu phela bakhetha isikhathi and then ngalokho
wasohamba njani khonapho
ngikhona. Ifoni yakhona yasibanjwa ngomunye ubaba oro ngumteli lowa ubaba. Uma ngithi ngiyambuza ukuthi alaba abantu sebethonile bachithiwe ngithi into leyo iyenzakale nini sokule 1 hour yenzakalile into leyo kodwa hhayi abantu laba yisizo ngizamile ukuthi ndami ngilwele lowo engimaziyo ngoba ugcine senikeza ifoni babasetha bathola bezembatho bathe bebasethike-ke khonapho. Kwasokubathi kwaqhamuka elinye ixuku labantu elomphakathi yibe lifike lishana babantu yekuqala ukuchanga abantu kanjalo baze bathola thina lati siyasabile ukuthi sihambe ngasene siyamithathi kathi a kungcono silale sesontweni ngoba umphakathi awuthembisi uyasenethintena lawe salala sisesontweni and then savuke ekuseni ke sisiya khona ngalo lapho abachiselwe khona sathola amagenenti abo ekhona fana duzana lapho abachisela khona amagenenti abazange beyachise sabe sifika sigoqa amagenenti siwathatha-ke siwasezindlini zabo besingabuthananga sonke lawo nalaba bekhezi thina besingabena kulo itholotho.
Amapholisa athini ngodaba lolu njengoba abantu laba besiya enkonzweni bagangadwa bathiswa?
Bathiswa ngamataya, thina sithole vele bethisiwe kodwa-ke ngekho sebebakhezi. Amaphoyisa besingakaboni ukuthi bekhulumisane nawo but kube nabanye abancedisayo and then laba abancedisayo bathe bazohamba la bepholiseshi beze ukuthi kati laba abantu ababili ababuleweyo belezambati lithi kuhambe njani.
Umnumzana Mehluli Ncube ukunhlanganiso yeimisebenzi yama-apostolic church besixoxa laye ese-Diepsloot eJohannesburg kwele South Africa. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lamapholisa esabeleni se-Gauteng ngoba bebengaphenduli incingo labo makhalekhukhwini. Kubikwa ukuthi abantu abahlanu abadabuka kwele South Africa labo bagangadwe ngamatshe bathiswa nguZulu ngolwesihlanu kuleyo ndawo. Bebecatshangelwa ukuba ngamasela asehluphile e-Diepsloot. Amabandla ezombusazwe abalisa LCCC leZANU-PF abekankasa wobulawayo edinga ukuvotelwa kuviki ezayo ngomgqibelo kukhetho lwama-by election olwenziwa kulandela ukuxotshwa kwamakhansela lamalunga edale lephalamende lesenethi ngumnumzana Sengezo Jabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla leli u-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ngesikhathi esethula umbiko womkhankaso enkundleni yomdlalo wenguqu enketha 9, isikhulumi sebandla le-CCC, umnumzana Gift Ostalo Siziva, uthi sebelungele ukhetho.
Bangela ukumisela ama-MP ethu wonke kusukela eMpophoma sibisela u-Honorable Bhuti Makaza, eKwazulu Park sibisela uPhasho, enketha sibisela uManduma, eBulawayo South sibisela uNicola Wasini, eLobola sibisela uGono, namakansela wonke akhishwa luhlanga oluthingayiza.
Ilunga le-CCC elingene umkhankaso walamuhla unkosikazi Sibongile Nkomo uthi bazabuyisela esihlalweni amalunga abo ayexotshiwe.
Hayi, sithi sanqoba abethu siyababisela njengokuthi savavotela njani. Hayi, okwamanje kuhamba kuhle loba bekhona bona bazithi bayi-triple siyelandelayo kodwa amboni ukuthi bazanqoba ngoba thina siyabatshela ukuthi akade sivele sibafakile asifuna ukudlalisela isikhathi ngamavoti ethu sifuna ukubisela abantu bona bakade sivele sibafakile.
Isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Matson Hlalo uthi sebelungele ukungena kukhetho njalo ulethemba lokuthi bazanqoba.
Hayi, ngibona ngani yonke into ifake kuhle konke okufunakala i-TPC kuza kwenzakala njengoba lisazi ukuthi iBulawayo vele ilandela ushamisa.
Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga okhankasela ibandla leZANU-PF elokitshini le-Country Park ukhuthaze abantu ukuba bayavotela ibandla lakhe ngokuthula.
Ngathi beyibantu thine runyararo nguba yose
asibeni ngabantu abalokuthula isikhathi sonke
sibakhane
sibambane
sibe nerudo phakathi pedu
sibe nokuthandana phakathi kwethu
sibe nekuzwanana phakathi pedu
sibe nokuzwisisana phakathi kwethu
sibe tinoyanana phakathi pedu
sibe abantu abananazelelanayo phakathi kwethu.
There has to be peace, unity, love, tolerance and harmony amongst ourselves. Pakuvota
ekuvoteni
muswa 9 zvita
ngelanga lika 9 December
ngatibude itose ndoshoko rangu rekuguma ngatibude itose neuwandu hwedu chilo votera nengo ye ZANU PF.
Ukansila phansi kohlelo le-proportional representation ongwebandla le-ZANU PF unkosikazi Nokuthula Sibanda uthi umkhankaso uqhubeka ngokuthula njalo bakhangelele ukunqoba.
Sikhangele sibili ngelihlo elibanzi ukuthi siza kwenza ngcono njengoba upresident usithembisile into eziningi lokuthi kuzakhiwa i-police station njengoba khanya i-police station e-Country Park. It's very small, i-Country Park yendawo enkulu kakhulu.
Sela ukuba lilunga ledale lephalamende eCountry Park umnumzana Arthur Mujay uthi ukhangelele ukunqoba.
Mhla ka 9 sabe sikuthaza abantu ukuthi kumele bephume lokunenge bayovota. Kuqhakathekile ukuvota, kumele bevotele uMP Arthur Mujay for the development.
Kulandela ukususwa edale lephalamende eleSenate lamakhansela elizweni jikelele, iZEC izaqhuba njalo ukhetho lokugcwalisa izikhala ezikhona njalo likhomishini ithi isilungele ukuqhuba ukhetho lamalungiselelo asefike esibangeni esiphezulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
Ele Israel iqhubekela phambili liphosa amabhomba eGaza lapho osokubuleyo abantu abafika phose amakhulu amahlanu kusukela ngolwesihlanu kulandela kumiswa kwenkulumo zokukhulula abathunjwa iHamas kanye labavalelwe entilongweni eTel Aviv. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uthi ilizwe lakhe liqhubekela phambili lilwisana leHamas lize linqobe. UNetanyahu uthi usemise inkulumo leziphathamandla zeHamas. Abakhokhela iHamas bathi ele-Israel libulala abantu mahlayana eGaza. Kubikwa uba kulabantu abedlula inkulungwane ezilishumi lanhlanu 15,200 asebebulewe eGaza selokhu kwaqala impi le. Sokubulewe abedlula inkulungwane 1,200 kwele-Israel. IHamas isikhulule abantu ababethunjiwe ngomfumfu abedlula inkulungwane 110 kuthi ele-Israel selikhulule abavalelwe entolongweni abafika phose amakhulu amabili lengxenye 214. Baningi abalokhu besezandleni zeHamas kanye labavalelwe ngele-Israel abadabuka ePalestina. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomfundisi uSenisibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Kuqakathekile kakhulu ukuba kume ukulwa lokuba bathole isikhathi sokuba laba abakade bethunjiwe bebiselwe ezimulini zabo. Lokhu kuqakathekile njalo kusinika ithemba ukuba indlela yokuthula ingaba khona, njalo ke kusinika ithemba ukuba i-Israel leHamas bangathola indlela yokuba bakhulumisane loba bengazwisisani kodwa kube le ndlela yokuba kube le ngqubela phambili yokuxoxisana.
Ye kuyo phambili baba Sibanda, bona zani ke bakhona abanye abathunjwayo abangakhitshwa kona ngale ke iHamas njalo le Israel khulule abavalelwe entilongweni?
Sibona lokhu kuqakathekile njalo ke siyathemba ukuba babe lokhu bekhipha abantu ababotshiweyo ukwenzela ukuthi bengalwi kodwa kube lesikhathi sokuba abantu bakhulumisane. Ikakhulu sizwa usizi olukhulu kakhulu ngabomama labantwana ababayibo abagcina besifa belimala nxa kuliwa izinto.
Umfundisi uSenisibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance besixoxa laye ekobulawayo. So isikhathi sezamasiko.
Baba mkhulu
sezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikabulelani loBhengula, wakhethwa ngabakoKhumalo ukuba inkosi yesizwe sikaMthokazi. Baba Khumalo, siyakwamukela emsakazweni.
Ngiyabonga msakazi.
Ye, akusitshele Khumalo, sizokuthola lilo hambo lapho lobulelani loBhengula Khumalo.
Yebo msakazi, ngesonto elizayo mthaka 10 sisehaberoni abantu bakithi abaseBotswana bacelile ukuthi labo bafise ukubona inkosi. Yikho ke sathi thina lati besifuna ukuba lomcimbi lapha kuvala unyaka. Kodwa sathi thina hey abantu bahlala besisola bethi inkosi yethu inkosi yeHillbrook. Nampa abantu bayamemeza eBotswana kahle sigijima sase siyeka lokho kwethu. Sathi thina siyakuye eBotswana ukuthi inkosi kuyehlangana lesizwe sayo eBotswana.
Kuzabe kusenzwani konapho?
Emhlonishwa abantu nje bayibona inkosi ngoba inkosi ayikhulela ngekhaya kabayazi. Kodwa ke lolo suku nje hayi kugida kito yethu yesintu kuyaziwa abadala labo bake baxoxe lenkosi kula badala mphela abantu bafisa ukuba bayahlale lenkosi ake bayixoxelana
bathi nabadala khumala kusinqaba indlela
abadala bakhathazekile emsakazini ngempilo nje esiyiphilayo njengesizwe bakhathazekile abadala ngokuhlukumezeka kwabantwana senza buyanithinta enye into njengobana nje izolo lokho kuzwa kuthiwa kubulewa abantwana kwathiswa abantwana bakithi e-Deep Slood. Inhlalo nje yabantu bakithi kuyasihlukumeza isizwe ukuthi abantu abahlalanga kahle
yilokho
abadala abafuna ukukhuluma ngakho ukuthi athi isizwe sibumbana sibumbeka nini esihlale lazo sizinze
nankoko umbuzo konapho sibumbeka nini Khumalo
yilokho zamthembo into leziyi-process ubukhosi baphela 129 years ago sivusa into eyayisihlale over 100 ingekho 100 years ingekho akusonto encane Duba akuso instant coffee instant porridge it's a process kuza sithatha isikhathi kodwa ke kuyahlangana namthemba
yes yabona kulalabo umnumzana Rafael Khumalo labo bathi ha labo babambile khonapho pho akusoze kuhluphe khonokho
izinto lezo zikhona ebukhosini Mthembo into ze lokho uzaza lembango zikhona ebukhosini sina sisebenza laba kwaZulu la ubukhosi babazange baqamuka basukela kudala lokhu bumi kodwa bakhona osimakade vele zikhona lezi zinto
kodwa abantu iqiniso bayalazi
sifuna ukwenza into eyiqiniso Mthembo ngizakhuluma enye into nje abantu abangacina bethi mhlambe ngikhuluma kabi kodwa ke isizwe sakithi sesichiphe ngendlela yokuthi loba ngubani angafuna ukusithengisa athi mina azichiphisela wena kodwa iqiniso lamaqiniso isizwe siyalazi iqiniso kufanele thina simeqinisweni sidefende isizwe sethu ngisenzela abantu abethu okunye lokho okuyimdlalo lokuzinto abantu abazikhethayo bekhethwa ngamakhosikazi abo esiyekele kesimentweni eyiyo sakhe isizwe sethu into yonke ilele ezandleni zethu Mthembu singeke sikhombane ngemini sobani benza ukuthi thina njengesizwe kumele siphakamele ubuzwe bethu senzele abantu abethu
yelo ke ngumnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lobhengula wakhethwa ngabakhumalo ukuba inkosi yesizwe sikamthokazi
khangele ezinye ziziyowagcina amasiko khangele amanye amasiko
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silo mthungameli Nkomo
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla usiphatheleni mfundisi
sibingelelani bazalwane abathandekayo ngosuku lwanamhlanje kulo njalo hlelo lwethu lolu oluqakathekileyo kwabalulandelayo labalulalelayo uhlelo lokuvuselela umoya ilizwi lethu namhlanje sizalithola ngokuloba kukaLuka ethestamenteni elitsha isahluko esishumi nambili siqaleke khonapho evesini lika-16 sisiya kuma kwelika-21 kufundeka kanje uLuka isahluko esishumi nambili Luke chapter 12 siqale kuvesi yeshumi ngesithuba uvesi-16 wabalandisa umfanekiso wathi izwe lomuntu othile onothileyo lathela kahle wazindla phakathi kwakhe wathi ngiza kwenzani lokungenandawo engakuthela kuye ukudla kwami na wayesethi ngiza kwenza lokhu ngizakudiliza izinqolobane zami nakhe ezinkulu ngibuthele khona ukudla kwami konke nempahla yami bese ngithi kubo umphefumulo wami phefumulo unempahla eningi ebekelelwe iminyaka eminingi phumula udle uphuze ujabule kepha uNkulunkulu wathi kuye wena siwula ngalobo busuku umphefumulo wakho uzakubizwa kuwe. Pho-ke izinto ozilungisileyo ziya kuba ngezikabani na? Verse 21. Kunjalo ozibekelela ingcebo enganothile kuNkulunkulu. Ilizwi leli lisitshela ngomuntu wayezibona eseyisicebi esenothile elakho konke engasweli lutho. Nxa kwakuyimali wayelayo, izifuyo wayelazo, izisebenzi wayelazo, imali wayelayo, abangane wayelabo, konke nje ayekufuna wayelakho. Wasebona ukuthi izinto zakhe lezi angenza njani ngazo yoba ziningi kangaka. Wasesithi, hayi, ngiyabona nxa kuyilokho okunye okungangena eziphaleni kahle ngikufake eziphaleni engalaneni, ngikufake ezingalaneni. Nxa kwakuzingisuza namhlanje, nxa kwakuyimali wayengahambisa emabhanga, nxa kwakuzinkomo ezinye wayengazisisa mba azihambisa emlageni, nxa kwakuyizindlu ezaziningi wayezaziqhashisa ebantwini. Lokho esithi yikuloja, kwenzela ukubana imfuyo yakhe ingalahleki, ingachitheki. Sizwanane kahle lapha. Akukubi ukuba nempahla eningi. Akukubi nxa impahla leyo ingeyakho wayiginqela, wayisebenzela. Kuhle, kuyabongeka. Kodwa okukhulu yikuthi nxa usulakho lokho lakho ungakubali njengokuqala lokucina kwempilo. Lokhu olakho kuluverse 21. Kunjalo kozibekelela ingcebo enganothile kuNkulunkulu. Onganothile kuNkulunkulu uba yisiwula, njengoba ilizwi lisithi wena siwula. Ungabalisa konke wenze lokhu lalo, kodwa umphefumulo wakho uza kufuneka masinyane. UJesu uthi ngalobo busuku-ke bamhla lokhu. Ukuthi uNkulunkulu ungena ngaphi lapha kasiboni, sibona nje nezishaya isifuba lo ezibula ngempahla alayo. Wasekhohlwa ukuthi angazabe unganani, ulani, waziwa ngubani, waziwa njani emphakathini, ilangabe kungaphi. UNkulunkulu nxa engekho phakathi kwakho konke lokho yibula, ngoba uza kuchiya. Asikhulekeni Baba Thixo, sifundise kubana ingcebo umnotho omkhulu ikwazi nokuqala, okunye-ke kube sekulandela. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo, sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lo Comfort Mpofu oyisifundi e-University of Zimbabwe ongomunye wababotshwayo phansi kwenhlanganiso yezinaso ngenyanga edluleyo.
Ngalisibona sibambabambika kweze student activism kungoba siyazwisisa ubuhlungu obukhangelane obubhekane labazali bethu ngihambe sibhadalela ukuthi siye ema-university awethwa lapha eZimbabwe. Ama-university lawa asecharge ngama-US dollars, kodwa thina singabantwana bamasivu servant lama-vendors, abazali bethu abanga-afodi ama-US dollars ngalawa achajwa ngama-university awelizwe lethu. Nxa lisibona sigijigijima sile nhloso yokubana imfundo itholakale ibe accessible to umntwana wonke, njengoba kukhothiwe ku-encraviwe ku-constitution yethu yeZimbabwe ku-section 75 ukuthi education is a right for everyone. Ngakho lisibona sigijigijima uze student activism, ngoba sizama ukumeka sure ukuthi i-academic freedom iyatholakala in our lifetime sisaphila sonke, sikwanisa ukuba le-academic freedom. Umntwana lo mntwana ekwanisa ukufunda ngisho umntwana wesivu 70 loba umntwana.
Bona umsebenzi wobukhokheli okukhokhela abanye abasakhulayo abasesikolo ngumsebenzi kulezi insuku esibona usesabisa ngoba kulesikhathi sokuthi liyake libotshwe lichaywe konke okwenzakalayo lokhu kuyini okwenza ukuthi uqhubekele phambili sithi hatshi laloba kulobunzima lobu ngizaqhubekela phambili ngomsebenzi lo.
Liqiniso leli silobunzima obuningi esihlangana labo ku-student activism ukubotshwa. Njengami nje sengibotshwe ka-3. Ukubotshwa kwami kwa-May ngahlala amalanga ayi-62 phakathi indaba ze-student activism. Uyaphuma uzitshela ukuthi hhayi mina sengifuka ukuchuma sengifuka ukuthiyana labo mbuyeli, but ngibone ngani into le student activism ile calling phakathi, ngoba noma usuphuma usithi hhayi kathi sengifuke ngichume, nxa subona ukuthi ha no kule nto ephambanisekayo lapha njenge-student activist kuba nzima ukuthi uthule, sucina ubuyela noma ukwazi ukuthi ngizahlangana lani. Khona ukuyani ukuthi le ulokuba yi-calling phakathi into engenza sicine sibuyela siqina, noma nxa sibuthwa sitshayo kulokuthi kudampene ama-spirit ethu, kuyasiqinisa khona ukuyani ukuthi hayi no siyakwazi ukuthi sule.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loComfort Mpofu ongumunye wabakhokheli bezinasu ababotshwa besethiswa icala lokutshengisela. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, sizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwenza kwezemidlalo, iqembu leDynamos namhla linqobele ngeziplatinum 2-0 emdlalweni wenkezo yeJibuku Super Cup Final enkundleni yemidlalo eBaobab Stadium. Kolunye udaba lwezemidlalo, wayengukapteni weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uEfrem Tshawanda sewajiwa lo mdlalo. Usezivuyela inkukhu kweleBotswana, kubika uJoseph Njanji.
UEfrem Tshawanda nguye umdlali odlale ukwedlula abanye bonke elizweni iSoccer Star of the Year ngomnyaka 1988 lapho iqembu leZimbabwe Saints eliphakamise khona isicoco seligue. Phezu kwalokho ke waba ngukapteni weqembu lesizwe belisaziwa kakhulu ngegama elithi Dream Team ebeliqeqetshwa ngumuyi uReinhard Fabisch. Kodwa loba ile mbali enhle kangaka emdlalweni wenguqu, uTshawanda uthi sewawufulathela lo mdlalo.
Angikho emdlalweni wenguqu uTshawanda, ngenza something totally different. Papa manje ngenza i-chicken farming manje. Akuyahleka ngikhuluma iqiniso. No, mina ngenzi isikhathi ngenzi development, but bengiyenza South Africa. NgeBotswana kuhlala imuli yami vele sukela ngo-95 ngisuke eGermany, imuli yami ngayihlalise eBotswana.
UTshawanda odlalele iqembu leZimbabwe Saints ngeminyaka lingelinye lamaqembu amakhulu kwele Zimbabwe, kodwa kulezi nsuku seliphenduke umafavuke, okuyisimo wasichaze njengokuthi siyethusa kakhulu.
Lesi sisabisa ukukhuluma isifana lento ezinengeza ebhola leZimbabwe, sisabisa ukuthi sikhulume kahle kahle wesikhathi maungaphandle ukuthi ngcono ngekele kunjalo. Team yethu le blue and white ayifuni ukutshintsha, emanye ithi ukutshintsha ngikhuluma ngabantu. Ma uthi ukhokhela into ungayiboni lo ingane ayisebenzi, kwesinye isikhathi kumele udedele abanye ukuthi bangene babone ukuthi bangayenzani. Manje ungabulokhu ukuthi hayi yimi ngokwami hayi.
UTshawanda obekobulawayo ezobeka umuyi uRaman Kumbo, yena adlale laye kusukela besasengabafana besikolo.
URaman safunda sonke, saqala eMpophoma High School. Ibhora lethu uRaman wangalandela saqala eMpophoma High School, bali mase sibuye emathimini yena waqonda le lami waqonda le hanjwe ngandlala le eyinye lana eBlue and White yakobulawayo. Yena edlalela eMlek and White isikhathi esiningi, but waqala ku-Eagles lami wakhathala kancane ukuthi ngeku-Eagles umsalo mdala usibani, wakhathala kancane ukuthi ngebe yithimini kaRamani. But unfortunately, we became teammates only at high school and we became teammates in the national team.
UTshawanda uzelwe ngomnyaka 1964 njalo uqale ukudlalela iqembu leZimbabwe Saints ngo-1984. Usuke kuqembu leSaints ngo-1989 nesesiyadlala kwele Germany lapho adlalele khona amaqembu abalisa ele SC Bona kanye lele Cologne. Ngo-1995 ulubhekise eSouth Africa lapho adlalele amaqembu abalisa ele Orlando Pirates lele Morocco Swallows. Uthe esethethe umhlalaphansi uqeqetshe amaqembu abalisa ele FC Sporting elase South Africa kanye le Mutare City le Zimbabwe Saints kwele Zimbabwe. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo, ngingu Joseph Njanji.
Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisa umthembo Sithembayo uGibbs Dube lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.